Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngale buka kanjani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 22 Mpalakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokuqhamuke olunye uhlobo legcikwane le coronavirus elilobukhali kwele Bhilitani lase South Africa.
Lo umkhuhlani we coronavirus obuqhukileyo uyamemetheka lula kulalo kade uvela ukhona.
Lamuhla likhefu lomanyano webandla lezanu PF lele PF Zapu Unity Day. Lokhu liqakathekile na leli langa.
Lilanga elalile njongo enhle kakhulu liqhakathekile ikakhulu sikhangele ubaba uJoshua Mqabuko Nyongolonkomo esayina unity accord ngoba yebona umbhuqazo siqede abantu emathebelelene.
Ivandla le MDCT lithi amalungiselelo omhlangano walo okukhetha inkokheli iCongress ahamba kuhle.
Amalungiselelo extraordinary congress ahamba kuhle asesezingeni ke eliphambili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Sokuqhamuke olunye uhlobo lwegciwane le coronavirus elilobukhali kwele Bhilitani lase South Africa. Lokhu sokubangele ukuthi amanye amazwe yagoqela ele Germany le Switzerland avimbe abasuka kumbe ukuya kwele Bhilitani. Lokhu sokudale ukuxokozela kwele Bhilitani abantu bethenga ukudla lokunye okokusebenzisa ngobuningi ezitolo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitani umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Lo umkhuhlane wecoronavirus uguqukile ngesimo sawo kutsho ukuthi lo umkhuhlane wecoronavirus oguqukileyo uyamemetheka lula kulalo kade uvela ukhona. Kodwa ngokunjalo iUnited Kingdom lama scientist kaka uqedisisi kahle baloko besawucubungula lo umkhuhlane wecoronavirus oguqukayo ngokumemetheka. Kodwa bathathe amanyathelo masinyani ukuthi bebikele umhlaba ukuthi sebenanzelele ukuthi coronavirus leyi isiguquka ngezinye indlela. Kodwa vele kuvamile ukuthi umkhuhlane wevirus uguquke usiya ngokuya ngokuya njengoba lakho sikuzwile nje ukuthi eSouth Africa lakho ukhona osuguqukile. Yikho iUnited Kingdom ithathe isinqumo sokuthi befake izinto egcekeni betshele umhlaba ukuthi hayi sebenanzelele ukuthi umkhuhlane uyaguquka. Kodwa nje abantu ngokuphila kwabo baziphilela nje bonke, asiboni abantu sebethwele nzima sebegijima begcwala indawo yonke. Hachi kuloke nje kufanana nje le corona nalesi vele siyazi
njengoba sisizwa ukubana amanye amazwe awe Europe asesithi wona awasafuni abantu abavela khona ngapho kwele Bhilitani ukuthi bavakatshe. Ungasitshela ukuthi kuyini osukuzwile ngalokhu njalo umumo unjani?
Amazwe ye-Europe aqale ebusuku lokudlulileyo ukufaka isinqumo sokuthi abantu abavela kwele United Kingdom bengasavakatsheli emazweni ase-Europe. Indizamchina bazivala ukuthi fike emazwe nabo. Lokhu kuyenzwe ngamazwe anjenge France, iNetherlands, iGermany, oBulgaria, Ireland, Italy lamanye nje. So kumemetheke kwagcwala iEurope yonke lamazwe angamachumi amane umhlaba wonke labo India, labo Russia. Lokhu kwenza ukuthi njengoba ilizwe le United Kingdom lisihlenge esizimele sodwa kodwa lidlelana le Europe yonke jikelele, sesivalelwe izimota lezi ezithwala ukudla zivalelwe lapha emaborder, labantu bavalelwe emaborder, ukudla okumele kungene United Kingdom kuvalelwe emaborder eFrance lokhu ke sokwenza ukuthi abantu bekhathazeke kakhulu ngoba njengoba kuyisikhathi sekhisimusi ukudla kade kukhangelelwe ukuthi kubuye kuvelela kwamanye amazwe njengoba abantu bethengiselana nje sokuvalelwe emaborder lokhu sokwenze abantu lapha eUnited Kingdom sebehamba ezitolo sebezama ukuthenga ukudla ngokujaha langokuphanga becabanga ukuthi ukudla kuzaphela kodwa umongameli walapha uBoris Johnson labanye abaphatha intambo bathe hatshi ukudla kuzenela abantu bonke
umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule isizalwane seZimbabwe esihlala kweLebhilitane ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseLondon kunjalo nje ugatsha lukahulumende weZimbabwe olwezempila kahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane weCovid-19 izolo kulabafika phose ikhulu 97 abatholakale belegciwane lecoronavirus ngemva kokuhlolwa iningi lalabo abatholakale belegciwane abangamathumi amahlanu 50 bengabe Harare kulandele abakubulawayo abalithumi lasithupha 16 asebebulewe ngumkhuhlane weCovid-19 selokhu waqhamuka sebengamakhulu amathathu lamathumi amabili lambili 322
yebo mthaka kamuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe T-Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili njengoba sekuyisikhathi sekhisimusi namhla kuhlelo salibazisa ngokudlalela umculo siphinde silethulele ingxoxo labahlabeleli abasakhulayo abadumileyo abagoqela umhlabeleli osacathulayo ubekezela sizalinika njalo ithuba lokubingelela isihlobo labangani libafisela ikhisimusi elichukela silukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMikeove ngo-8 ntambama
namuhla likhefu le-Unity Day leli langa linanza umanyano webandla lezanu lele PF Zapu abasayina lesi sivumelwano ngomnyaka ka-1987 ngumnumzana Robert Mugabe lomnumzana Joshua Nkomo asebatshonayo okutsho ukuthi emthethweni isivumelwano sabo asisasebenzi sixoxe lophatheke kwezombusazwe umnumzana Edwin Dlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
ilanga le-Unity Day leli lika-22 December lilanga elalile njongo enhle kakhulu liqhakathekile ikakhulu sikhangele ubaba uJoshua Mqabo konyongolo Nkomo esayina Unity Accord ngoba yebona umbhuqazo usuqede abantu eMathebeleland so kwaba kusayina lesivumelwano ukuthi kuncede abantu bangapheli beqedwa uhulumende wezano eyayikhokhelwa umgabe ngaleso sikhathi yikho ke kumele ke kube lilanga eliqhakathekileyo kusiya ngokuthi khonokho kwavunyelwa nayo le njongo eyenza ukuthi kube le Unity Accord iyalandelwa na iyafezeka na bayayifeza na bayathanda ukuthi kufezeke na okwavunyelwa nayo ku-Unity Accord naleyo ka-22 December lilanga ke bekumele libe liqakathekile kakhulu
ungasitshela ukuthi ukuze uZulu amukele khonokho okuthiwo ngabezana uPF labanye abezaphu ukuthi kubanjweni kumele kwenziweni
ukubanjwana okumele kube khona okumele kulethwe lilanga lona leli lika-22 December ele Unity kubanjana ukuthi amathuba akhona ehlangothini lwangapha emandebeleni eMathebeleland kunye leMidlands kube lamathuba ukuthi izizalwane labahlali bakhona bathole amathuba okuqala hatshi i-tribal imperialism esiyibona senzakala ukuthi imisebenzi iyathathwa ngabantu abavela kwezinye indawo bethathela abantu ke abeMathebeleland labeMidlands abantu abahlupheka kakhulu eGugurawund abaqedwa ngumbhuqazwe izigaba zabo zasalela emuva kakhulu kwezentuthuko kumele kube le affirmation action eyenziwayo kukhangelwe izigaba esingathi thina kwakulo mbhuqazwe khona kule gugurawundi khona abantu abahlukuluza bahlupheka khona ingqubela phambili yabuyela emuva. Sikhangelele ukuthi ke bathole imisebenzi ezindaweni zabo abantu abavela kulezo zigaba. Sikhangelele ukuthi le development imgwaqo lungiswe kwakhiwe ama-factory ama-industry. Kodwa sikubona kusenzakala enalama industry amalutshwana angabe sele elizweni siwabona ethutha ethwalwa esiwa eHarare. Abantu bemathebheleland labantu benkabazwe beqhubeka behlupheka okungangokuthi ke kuphikisana ke le njongo yayo iUnity Day le yasayinwa ngubaba uJoshua Nkomo ekhangele ukuthi incedise abantu abavela kulo umhlubulo abasebehlukuluzwe baqedwa umbhuqazwe kamgabe ke lebandla lakhe lezano PF.
Kungangena omunye uhulumende ubona ungani ilanga leli lingaphathwa njani nxa uhulumende wakhona engaso wezaphu kumbe owezani?
Ye abanye uhulumende angeke ngisho ukuthi bangaliphatha njani, kodwa ke uhulumende leqiniso ukuthi ilanga leli ke uzalihlonipha libambe ngendlela esesiqongweni indlela ephakemeyo nguhulumende ke we-MDC Alliance ozabe khokhelwa ke ngumongameli u-advocate Nelson Chamisa, ngoba uyahlonipha ke ilungelo loluntu ke izinto ahlale ekhuluma ngazo. Sikhuluma izolo bekhona apha kobulawayo kuzongcwatshwa ke iqhawe ke umama u-Agnes Mloyi Sibanda obengusenator ke obekwe izolo eLady Stand. Ukhuluma ngakho kakhulu ukuthi indaba yombhuqazwe izinto okumele zilungisiswe zize zifike emaphethelweni, kungabi isilonda nje sibhanditshwayo kodwa kungakhethwanga ubomvu obuphakathi.
Lo ngumnumzana Edwin Ndlovu ophatheke kwezombusazwe ubeqoqa icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ivandla leMDCT lithi amalungiselelo alo omhlangano okukhetha inkokheli iCongress ahamba kahle. Lomhlangano wawumele wenziwe ngomgqibelo kodwa wadluliselwa ngesonto yonale. Abadinga isikhundla sokukhokhela leli bandla babalisa omnumzana Douglas Monzora, Elias Mutsuri, Morgan Komichi losaphethe lesi sikhundla unkosazana Thokozani Khuphe. Sixoxe lelunga lebandla leli umnumzana Witness Dube.
Amalungiselelo e-Extraordinary Congress ahamba kuhle. Asesezingeni ke eliphambili ngomva kokubana uyidale le National Executive le National Council ehlezi izolo ukubana ahlaziye ukuthi kuyini okwenze ukubana lomsebenzi ugcine udluliselwe phambili. Ngomva kokuhlahlisiya kabanzi ke lamadale womabili kugcina ngele National Council kuvunyelwane ukubana kubuyelwe kuma provinces. Kusetshenziswa ke ama structures akade evele khona egciniwe ehofisini lika Nobharajikelele, le ofisini lika Mqoqi u national organizer obe ngubhebhe. Kuthethwe ke lawo maphepha kumbe lolo luhlu lwama delegates ka 2014, so lubuyelwa ke ukubana luyehluzwa ngama provinces. Ama provinces encedisane ke le national ekugcineni bese kuphuma uluhlu olulodwa. Kukhangelele ukubana lo msebenzi wokuhluza ke la maphepha omabili njalo kusetshenziswa ulwazi lwama-province le-national kube ngumsebenzi ozaphela kusiyaphela elakusasa, kusiyatshonela kusasa ilanga. Then ama-provinces aphinde ke athi nxa sokuphelile lokho sokucindezelwe abe sehlola njalo ukubana into ecindezelweyo iyiyo. Nxa kuvunyelwana ke umsebenzi ukhangelele ukubana wenziwe ngesonto i-Extraordinary Congress kusetshenziswa uluhlu lwamabizo oluhluzwe ngaleyo ndlela. So iphutha alingeke lisaba khona ngoba zonke ingatsha zebandla zisukile kathesi zasukuma zabambisana okuzaphuma impumelelo okukhangelele ukubana isuthise wonke umuntu.
Kahle kahle kuyini okwabangela ukuthi kuguqulwe indlela okumele kuvotwe ngayo njalo lokuthi iCongress yenziwe kuyona le impela sonto?
Okulethe ukubana umsebenzi ungaqhutshwa njengokuhlelwa akade kwenziwe kunanzelelwe ukubana uluhlu lwamabizo okade lukhona belungahambisani loluhlu luka 2014 obelusazakala bekusuke kwaba khona amaphutha akade sekhona ekutheni kuthethwe ama uluhlu olwalulo baba u national organizing secretary owayekhona ongasekho lebandla le MDCT lolo luhlu beselulabantu abanye abangena ku Congress ka 2019 ku MDC Alliance njalo kathi beluhlu lwabanye abantu asevaphumayo ku MDCT basekela amanye amabandla kumbe abakwamanye amabandla kunjengoba kunjenje bebengakhitshwanga kugcizelela ukuthi khonoko okade kusetheswa owayengunobhala obona ngeziqondiso zebandla engathi ngu-national organizer uluhlu lwakhe besolulabantu akasebesekela kwamanye amabandla kathi-ke yilo uluhlu okade lusetshenziswa ngoba uluhlu lwakhe luyathathwa lube solugcinwa nje unobhala jikelele uyagcina akayenzi uluhlu lwakhe uyagcina lokho akuphiwa ngu-national organizer so kuthe sokuphuma kwasokubonakala ukuthi lolu luhlu besolulamanye amabizo kade kungahambelanga bekhona kwasokudingeka-ke kubana kubuyele ebantwini abayibo abazi iqiniso ngokuthi bona ngo-2014 babe menjani abaprovinci zaziyo ukuthi ayime njani ingatsha zenational ezikwaziyo ukubana kunational kwakume njani yikho okudale ukuthi sokumele kuvotwe kwasokunanzelela ukuthi hhatshi amaphepha kade kumele asetshenziswe amangakuhle angeke aphumele mpumela ye-MDCT kuyaphinda kubuyelwe futhi ekuthini kusebenziswe abantu asebachiya leli bandla
umnumzana Witness Dube lilunga lebandla le-MDCT ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo
lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America ethe-Washington DC yabo
okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Herald lithi kulesigilamkhuba esithiwa nguDouglas Mudenda owayebotshiwe wakhululwa ngemva kokuhlawula imali yesibambiso usebalekile njalo iphephandaba le-Daily News lithi ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe seliphiwe imali edlula izigidi ezilithumi lasithupha $16 million phansi komthetho we-Political Parties Finance Act imali le iphiwa amabandla alamalunga amaningi edale lephalamende ibandla le-ZANU-PF lona lithole imali eyizigidi ezingamachumi ayisikhombisa lasithupha $76 million kutsho iphepha le-Daily News okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp
ngiyalibingelela abasakazi abahle Studio 7 ngu-Alec Nyato okhulumayo ikheze entshalanyemba kotoloki thanda ukubingelela unkosikazi wamamoyo ngibingelele umama umancube udadewethu una-proud nomfowethu iphahla lami uthomas losilamayo ukitumetsi nosiqukuzile entshalanyemba esibhedlela ukirling emazowe octavia una-arnold entshalanyemba esibhedlela nabantu abami umemkele uphimelo ubrailini usinokuthaba uclaidi bathi ngiyabathanda kakhulu ngiyalithanda kakhulu libe ne-christmas enhle lo nyaka siyenelisi ngenxa yesifo leso i-covid silapha e-south africa
mbingelele kumsakazi omuhle nakubalaleli ndisele izihlobo zami ikhisimusi enhle laphana eplumtree kongwanyana emadimbi ngaphembu yakhona ngisele ikhisimusi enhle noma nje sivalwe isimo se-covid kodwa ke inkosi mayibeyiwe nabo belilale ikhisimusi kahle nathi lapho esikhona sibe siphephile yabona
salibonani salibonani kwi-Studio 7 ibingelelwa nguRuth Dliwayo ohlala eCholocho emsendlini thanda ukufisela abantu abami ikhisimusi enhle Brian, lo Lilian, lo Enet, mina ngise Goli Santon. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi be Studio 7. Mina ngubhanda moyo omnyama esigabeni kwamagama village. Wathi makhulela wat 9 kulili ma West Plumtree. Hayi mina ngithi Christmas walonyaka, hayi liudle ngokunanzelela ngoba njengoba umkhuhlane ukhona ubhokile ukuthi lingabi libe baningi kakhulu lihlale ngokuhlukana lebathi social distancing ligezele izandla bakithi singajabuli isikweqe ungajabuli ikweqe bakithi singenele eminyakeni omutsha singabaphephileyo sonke mhlawumbe singanqoba ke kulolu bhubhane lukhona ngithi hayi ngiyabingelela labasakazi bekustudio 7 abazisakaza bengazishiyi muva bazikhipha njengoba zinjalo ngiyabonga ngubhanda mina ebulilima west
sakazomuhle siyabonga siyafisela izihlobo zethu abangane izihlobo zami zonke zakongwenya sindamazi ontimande omncube kodwa izikhathi zenkosi omsweswe osodinde ikhisimusi lomnyaka omutsha olithukila labahlobo bami engiphila labo ngalibali umaziwa khonale ngomalaba okuholi ngikhona isindamanzi laphana iphila wethu babamkhulu wami sihlezi khona apha edaluka hhayi ngiyabathanda bonke ojuma sarikhi nawe sesithovile vuka mfowethu isimusi lithukile awuliphephe imfula igcwele amazi yabona bakithi izingane lezikhuze zingadlaleli emanzini izingozi siyazisaba bakithi iphephe bakithi lezulu selilimile kodwa yini wenze inkulunkulu ngxele ngasibona asiphume kulolu bhubhane lwendlala indlala zesingumkhuhlane kithi lapha emumoveni kwenya edaluka
basakazi bastudio 7 linjani labalaleli mina bengifuna ukuxwayisa umakhuphi uthi keke lo ufuna ukuzenza i-4x4 ukuthi uzobe ekhahlela phambili ekhahlela emuva ikhahlela abathamisa ekhahlela osebenza labo kazame ukubamba ngamandla ephambili nothi lento yenzayo umnani kakho layo kazame ukuhlanganisa abantu nothi uhlale lokhu exhwamanisa abantu ehlukanisa abantu ngiyabona
sanibona basakazi bonke bestudio 7 igama ungodfrey wawukhumalo ngizela ejotsholo elipane msakazi inkinga esinayo sikhala ngezitrada zakithi zigcwele amaphotholo ungabheka kobulawayo nakuphi nakuphi izitrada zonke zimoshekile zingcolile but ugawula ukhuluma ngesitrada esuka ebhedrisi yeHarare what about isitrada esisuka kobulawayo isebhedrisi mina sesimoshe singagodigodi silungiswa nini sona because I think isitrada esingenisa imali kwedlula zonke izitrada esezimbabwe asilungiswa sona silungiswa nini ungabheka zonke izitrada eziya kuphi inkayi kuphi nakuphi lupane matopo zonke izitrada zimoshekile zitshorisho zimoshekile izitrada mo one way but ukuthi siyarare why you need to siyarare kuphele siyemashonal endi ezimadebele ziyalungisa nini yizo zibuzo sinawo lokho zilungiswa nini izitrada zakomthwakazi azilungise kwakomthwakazi azilungise sibone lathi singabantu ezimbabwe hayi lokho esilungise zemashonal endi kuphele abasilungise lathi ezakithi izitrada sibone lathi singabantu bezimbabwe or ma ukuthi wehlula sibone ukuthi senze kanjani sizimele siyomthwakazi because into enziwa i-ZANU PF ayikho right iyasihlukumeza iyasibandlulula namandla kwesibandlula asilufuni olubandlulo lwenziwa i-ZANU PF team aluphele
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Donald Trump usethulele idale lomthethwandaba weSupreme Court esinye njalo isicelo sokuthi kuguqulwe impumela yokhetho lwesigaba sePennsylvania lapho okwanqoba khona umnumzana Joseph Biden. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Baphanyeke udaba lolu emthethwandaba lo izolo kulandela okusanda kwenziwa ligqwetha elikhulu elesabelo seTexas elalifuna ukuthi kulahlwe impumela yokhetho eGeorgia, Pennsylvania, Wisconsin leMichigan okwanqoba uBiden idalele Supreme Court lalahla udaba lolu lisithi alula mkantsho. Okwamanje igqwetha likaTrump umnumzana Rudy Giuliani uthi bafuna ukuthi kuvinjwe amavoti ababizwa ngokuthi Electoral College ePennsylvania abavotele uBiden kulandela ukunqoba kwakhe kuleyo ndawo. Idalele Supreme Court kukhangelwe ukuthi lizaqala umsebenzi mhlaka 8 Zibandlela sokubalwe amavoti awenziwe yi-Electoral College. UBiden ulama Electoral College edlula amakhulu amathathu 306, kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamajumi amathathu lambili 232. Olandela udaba lolu lokhetho lweMelika, unkosikazi Priscilla Ndlovu uthi uTrump uzazama ngamandla wonke ukuthi avimbe uBiden okumele angene esikhundleni sikamongameli mhlaka 20 Zibandlela.
Kulusizi ukuthi bakhona abanye abantu abasebenza laye abangafanele ukuthi bahle bamtshele ukuthi ukhokhelu awuphumelelanga embusweni, njalo akulunganga ukuthi lokhu siqhubeke sikwenza. Abaphikisana laye sokubonakala ngokuthi usebaxotsha umsebenzi njengo uWilliam Barr ubevele esebenzela yena uTrump. Sibona ukusemxotshile umsebenzi ukuthi umsebenzi kawusekho ngoba kalandelanga intando yakhe. Kunengi okungekho emehlweni abantu angakudiliza, njengoba umuntu wakhona ekhanya nje ukuthi hhayi umoya wakhe mubi uzondile ukuthi akawinanga yena ube sikhangelela ukuthi awine.
Unkosikazi Ndlovu uthi kuyamangalisa njalo ukuthi uTrump ujojozelwa ngabanye abantu abathi kumele avimbe impumela yokhetho lapho anqotshwe khona ngokusebenzisa lokhu okuthiwa yi-martial law.
Lokunye sikubonayo ukuthi ulungiselela ukuxolela abantu ababephula umthetho ngesikhathi sakhe abangabangani bakhe ukuthi achiye sebakhuphile entolongweni. Okuqala sibonile ukuthi ukhiphe uFlynn. Ungakhutshwa nguTrump kumele ubhadale khona ukuthi usekukhuphile. UFlynn usekhuluma ngokuthi uTrump kafake i-martial law ukuthi khona uBiden engasoza kubuse kuza kwenziwa futhi i-election.
UTrump wanqoba unkosikazi Hillary Clinton ngomnyaka ka-2016 ngamavoti afana xadu lanqotshwe ngawo nguBiden osedinga abantu abazangena kurhulumente wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingokhipsi Dube.
Bendala leyo la D esigubela ke uhlelo lothulo namhlanje. abaqibi bohlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Sokuqhamuke olunye njalo uhlobo lwegciwane le-coronavirus elilobukhali kwelebhilitane lase-South Africa. Lamuhla likhefu lomanyano webandla lezanu lele PF Zabu. Ibandla le-MDCT lithi amalungiselelo omhlangano walo okukhetha inkokheli i-Congress ahamba kahle. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.